USenator Harry Reid ube ngumuntu oqhakathekileyo kakhulu kubandla lamademokrasi. Ngumuntu waqala ipolitiki zakhe kudala kuma-70s. Wakhuphuka waze wafika waba ngu-lieutenant governor weNevada at a very young age, ele-30. And waba i-democratic leader a year before Obama esiba ngu-president. So ngumuntu oqhakatheke kakhulu kuma-democrats ngoba waye-senate leader. Umuntu wabona siyabona iphumelela ukuphasa i-agenda yamademokrasi entweni eziningi ezihlukeneyo, ngoba siyazi ngesikhathi Obama engena ziningi izinto ezazenzakala. Yena wasebenzisana kahle loNancy Pelosi ukuthi baguide i-Democratic Party ukuthi bakwazi ukudlulisa imithetho eminingi esiyibonayo namanje. So uHarry Reid mina ngimbona eyihero e-America, engumuntu ohloniphekayo kakhulu, engumuntu owele isikhundla esiphezulu ku-Democratic Party njengo-Senate leader.
Ungathi kuyini kahle kahle okumqoka akwenzayo azakhunjulwa ngakho, lokhu esingathi legacy yakhe asetshile kulumhlaba ubaba uHarry Reid?
Enkulu kakhulu imbali yakhe engibona uHarry Reid ezokhunjulwa ngayo yikusebenza akwenzayo ukuthi umthetho esingathi obizwa i-Obamacare eyona esiza abantu abaningi ukuthi babe le-health care e-America. Sabona epusha uSenator Reid ukuthi athole i-majority 60 votes ku-Senate ukuthi iphase ibhili leyana e-Obamacare. Ngingathi it's one of the most important things abantu abazomkhumbula ngayo uHarry Reid i-Obamacare, njalo futhi lokusebenzisana lo-Obama kakhulu closely ngesikhathi se-recession leyana esayibona ngo-2009-2010 lapho abaphasa khona ibhili engange-800 billion mangikhumbula kahle eyokunceda i-stimulus esasiza amakhampani ezimoto namanye amakhampani ayebhekane lodubo olukhulu kakhulu olwalukhonzelwa yi-recession esayibonayo. So kimi ngimbona eyihero enkulu kakhulu, especially nge-era ka-Obama, even though wasebenza labanye, but ngoba ngesikhathi sika-Obama nguye owayeseyi-leader ye-Senate, ngibona kuyiyo imbali enkulu kakhulu azokwaziwa ngayo ukuthi umuntu wasebenzisana kuhle lo-Obama, badlulisa imithetho eminingi esiyibonayo namanje ilokhu isamile. Singathi futhi okunye engakuqakathekisa ukuthi nguye owasebenzisa abathi yi-nuclear option ku-Senate, le yokuthi i-simple majority ibe yiyona ekwanisa ukudlulisa imithetho, ngoba ama-Republican njalo njalo sibona vele ehlale efuna ukublocker ama-initiative ama-Democrat.